So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuZibandlela 2024 ngoKwesithupha. Endabeni zethu namhlanje.
So kula ma members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyaka ngiswa kwenziwa libandla lezano PF lemthetho ndaba evimbe abaCCC abafisa kungena kukhetho lwama elections. Kodwa ibandla lezano PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa okwenziwa libandla le ZANU PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla le CCC abafisa ukungena kukhetho lwama elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Tibaya labanye bakhe abaxhotshiswa edale lepalamende uMnumzana Sengezo Cabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele ibhinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama by elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiwo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi iParliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lapho singayingena la ku judicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi ivili i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo eParliamente kanye la ku Minister of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana okulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku Triple C and akula muntu ongakwaziyo lokho. Athi ukuthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabo-president besinethi besithi bayamlalela. Kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezomthetho kodwa liyakufika lokho baba Sibanda. Izanu lithi
hayi, izanu PF zwana ukuthi le Dube. UChabangu khathesi ku-payroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu phakazi khonapho?
Hayi ka ipay slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye bazakutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay njalo uyathola la ma-allowances labafuel le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuner lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi akala capacity yokuthi athenge iFortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagweta. Yikho igqwetha likamnankapha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi is profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo izanu PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangapi. Now aningeke laba lizwe lokuthi ama passport office every day uhlala kugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe lake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo kakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evote ivote yakhe kusasa bona bezanu bayakwazi ukuthi bayidisqualify bakwazi ukuthi bedoright sesirikhola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi thina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguThabang kobulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections silama double candidates khathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama double candidates wasebefuna ukunika uThabang ibandla labunjwa ngabanye.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDalela ePhalamende beqoqa le Studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF yakuphika lokhu.
Na isukhangileyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi ngizeze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sikhumbale abantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphila but iqiniso silaziyo ukuthi iZANU PF iphathi yabantu ivele izanqoba kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla leZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso koro
la angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU PF libandla njengabanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyalifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU PF uma sekuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe lamanye lesandla kumbeyathimthini hhayi kukho thina sekuvuni ethi waziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele lapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha.
Ye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba nganinto ezifanayo phela sonke isikhathi
akuye kuthi ukuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baqabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe senjena nguhulumende lapha abake besezihlalweni ukuthi lokhu khaniswa njani lokhu khaniswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusithi i-political party okuyo yena ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sesiye zafika eparliament sofanele ukuthi speaker of parliament amemezele uthetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usithi ukuthi uma ibanze ekhizinekhe lathi lokhu umuntu asimazi bakayi-assumption eparliament wena iphinde umthetho kenjani kusemi party yena leyo emkhiphileyo uyabona kuzinto siyaziwe segqeni komunye umuntu uyafanta amazethu umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane nomthetho thina iZANU PF zazo zingasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo.
Umnumzana Maleki Nkomo ukubandla leZANU PF waxoxa le-Studio 7 esefilabhosi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabang othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
Angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke asebenzisana leZANU. Ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho kunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo. I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu apho ngwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthini lo zigeze wena. Hayi system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele. kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma konke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izano wasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Sinangeni kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele-Russia lihlasela ele-Ukraine. Abaphathintambo besigaba se-Gaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoy. Ye, ukuphungelana ijoy kujoni? Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoy siyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyabafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho ke
kukhulumisana umlotha. Abantu abadala beqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenzele umkhwapha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhumadle ngaphandle ephandle lo layadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami ziyephela.
Yeseliqumile
ijoy.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo laye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke sokuthathwa umlotha sebegeza izandla njengopilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngubani? Uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguyoba kamulela ijoy kakukhethi ukuthi umuntu onjani ingenxa ekwazi ukuba lamulela uyaba lamulela.
Ye, kujalo ukuthi balamulele ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo loba umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoy lilanyulwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abazele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoy? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi, kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Lapho kukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho ba.
Angithi nxa bequmile benze njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudinga ukuthi azele inyanga. Uyabe ngumuntu omdala owaziyo ezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa. Uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi sizathandaza, isiko aluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadumela kusasa ba. Wamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salbonani, salbonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulohlelo lolu olobuvuselela umoya. Siyovuselela ngesenyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke bathi kuye, yelula isandla sakho. Wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izicuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona ungayibala ngaphezulu ngalo ziyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezicuwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu owayelesandla esesithwabhene. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabhene kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayila kuthi kunini kungaphi kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kuthi ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo. Bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe kumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa. Yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayebumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. UNkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Bain Jamaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eSemen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kuGeneral Men's Health. Yonke into esiphayo umuntu esilisa okanye sithola usizo but sinawo atsha ngesithiwa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithole sikulinda ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo isibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakakhesi abanye abantu ma bengikhayele babefunga ukuthi hhayi no umfana omncane ukwazini kalapha akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesikhiwa ama-health seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilasho ukuthi ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda nesitime yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngichilisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Sukusela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi sesingamadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of that case, it says, you know, there are over 13,000 amateurs.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abanandelelayo ukuthi ngenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eSemen's Clinic. Sihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa, lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe nguthiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Wezathisa sibanda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa leBafana Bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba iBafana Bafana.
Imisha namhla abafana bafana yawina, Bafana Bafana yawina. Kwezinye ke mboni ama-games ayidlala, hayi iyadlala sibuye kuzoya. AFCON vele yayikho, iBafana Bafana yawina.
ngayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi uzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results ade khona kuzenzakala ngibona ngani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala kuqala yemdlalo yeAFCON eleGuinea Bissau linqilana lele Nigeria, Equatorial Guinea lalo lishana le Ivory Coast, eMozambique izanqilana le Ghana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala le Djibouti. Umbusi Sibanda laye ohlala kobulawayo uvisele eMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana le Mozambique, mfisele eMozambique ukuthi wine. Hayi ngoba South ama team eSouthern Africa mbona kumele kube le 1 equalifyayo incede iCape Verde sifike kathana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukukhanya ngani hayi uSenegal yathembisa le Morocco la yathembisa because ungawina khonapho. Kukapule kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana bona ngani Mozambique yezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima lapha lokuyithimu lokuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya bengicabanga ukuthi ingxenye iCameroon ezake zamazame but ayukeep onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemani kodwa yeshi hayi amboni iCameroon seyaphambili ingxenye vele izahle iphume yayo kulast 16 ayikwani la team la and mbona ngani team ezingane ezinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha ku Southern Africa amboni siphumelela sisiyanga
ngoku iningi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele 27 ngikobulawayo ekamuna mngeza Jesus Bani
sawa kakhulu eza Jesus Bani kusasa ke zimi kanje Guinea Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inikilana khona ngale le Ivory Coast sobuya ke iMozambique iyajana ke le Ghana kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt. Sizibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page. Lingakhohlwa phela likhasi leni leli elithakazelayo. UKhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1. Lapha-ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kwe-South Africa leNamibia. Uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya-ke uRyan Mgcini Mdlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya-ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu angeliyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe langawo izwekazi leAfrica siwafisela inhlanhla womabili. Leni Lance Perry uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Spanda uthi sibona ngazani ele South Africa izashayiziwayo kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla lezanu-PF lemithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections. Kodwa ibandla lezanu-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vionews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1202465 0318 yoke iWhatsapp. Ngolubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.